olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Wonu zimenanga nakathinjika zenu azingakazophundumulwa namanjabe abalendabo zabo zobugelekeqe ezokungathembeki kungaze kutholakale okuqinileyo ubufakazi obupheleleyo ngabo bazakuma emthethwandaba sebebotshiwe.
Umongameli Mgabe uthi labo abetheswa icala lokuzama ukumbulala lokumgenqula esikhundleni kanye lokungethembeki bazabotshwa bathonisiswe emthethwandaba kungatholakala ubufakazi.
I-voting ngathi i-system yokuthi nxa uvota kungabi lamaphepha kuvotwe nje ngemtshini ukuthi kula mabhathane yabo oyabowahlaba amabili. Lo mtshina wenza ukuthi kungabi ngathi bekuntshontsha kumbe lokuphanjanisa kwamavoti.
Kulandela ukuphumelela kokhetho lwe-Namibia olwenziwe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku eyamakhompyutha, inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibe lomhlangano eHarare wokuhlaziya ukuthi eleZimbabwe lilakho yini ukuqhuba ukhetho ngendlela efanayo.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule imali yamatshe ekhangelelwe ukwenza kube lula ukuthi uZulu athole intshintshi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Umongameli Robert Mugabe ovule ukusemthethweni umhlangano webandla lakhe leZANU-PF weCongress lamhlanje etshela abasekeli baleli bandla ukuthi bonke abetheswa icala lokuzama ukumgenqula kanye lokumbulala lokungethembeki bazamiswa phambi komthethwandaba bethonisiswe nxa kungatholakala ubufakazi obugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
UZulu obebuthene endaweni esisaziwa ngokuthi Robert Mugabe Square ubecula egiya ingoma zokutema umongameli Mugabe emhlanganweni wesithupha we-National People's Congress yalonyaka. Umgabe obekhanya engumuntu odiniweyo uze kulo mhlangano ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe wasungula inkulumo yakhe ngokuxolisa kuZulu phezu kokuba inkokheli yebandla yehlulekile ukuzigcwalisa izifiso zikaZulu njengalokho obekukhangelelwe. Waveza ukuba abanye bakhe besebenzise lezo zikhundla ukuqhuba imisebenzi yokudinga amaqhinga okumgenqula lokumbulala njengalokho okwetheswa icele elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru. Uthi umangaliswa ukuba bekhethe ungabuyi emhlanganweni labo ababekwa umlando ukufuna ukumbulala uMugabe bahluthune intambo zombuso, ikanti bekulithuba labo lokutsho ukuba kuyini ababekade bekuhlosile lanxa engekho obavimbileyo. Ubeke umlandu uhlangothi lwabesifazane olwe Women's League wokusekela unkosikazi Joyce Mjuru ukuba athathe isikhundla sesibili sikamsekeli webandla kanye lelizwe ngemva kokwethula isicelo sokuba kizo zonke izikhundla ezintathu zobukhokheli ebandleni lakuhulumende esisodwa sakhona sinikezwe owesifazane. Wengeza ethi udaniswa ukuba lowo muntu abamsekelayo sekunguye osekhokhela iqula lalabo asebedinga amaqhinga okufuna ukubulala umongameli kanye lokuhluthuna amandla ombuso. Umnumzana Absalom Skhosana nguye obeguqulela esindebeleni inkulumo kaMgabele ngesikhathi ekhulumisana loZulu ovele ezigabeni zonke ezilithumi elizweni ukuza ngena lomhlangano we-National People's Congress wesithupha owenzelwe eHarare.
Wakhetha mosha cha izwe ezise-corruption.
Bacabanga ngaleso sikhathi abadala ukuthi awu sokuzasetshenzwa ke kuhle kuthuthukiswa ilizwe ikakhulu kwezenotho ukuze abantu beZimbabwe bakholise inkululeko yabo. Kanti bakhe phansi umgane ukhona ngoba kwaqalisa ukuthi laba baqalise amacebo okufuna ukuthi bahluthule uhulumende bawise okhokhelayo babe yibo abaphambili.
UMgabe uqhubekethi lanxa besebekade babuthola ubufakazi phezu kwemisebenzi yokufuna ukugenqula umbuso kaMgabe bayekele ngabomo ukuthatha amanyathelo besenzela ukuthi inkokheli ezigabeni kube yizo ezilulungisisayo. Kwabekwa njalo elimini lwesintu ngumnumzana Sikhosana.
Munona tinemagwanza nasi pamsoro beda
sathi siyananzelela sabona sesichwayisisa sabona ukuthi kulomonakalo omkhulu osowenzakele lapha ekhaya. Sokuqalisa ukuthi kube lamaxukwanyana amaxukwanyana aseziqoqile kwaze kwangena sengithola laba bebephiwe izikhali izikhundla abangama-chairmen labo sebebhukutha entweni yakhona. Sezwa-ke lathi njengoba sasesizwile safaka udlebe kakhulu sasesinanzelesisa lathi sichwayisisa kulapho okwadoka khona ithumba-ke sesisiza ukuthi ayikhona indaba enkulu ejonge ukuthi ingasusa ubaba lohulumende esihlalweni. Ye yikho-ke okwenziwa ngamasela ogulupa izigelekeqe zisebenza ngayena leyo ndlela.
Wengeza ethi kuzamele bajeziswe bonke abatholakala belecala lokwenza lokho kanye lokungathembeki. USikhosana ukuguqulele esindebeleni lokhu obekuchiwa ngumgabe.
Wongu zimwe manga makaphindika zenu asi zakazopfundunurwa namai mgabe.
Abalendabo zabo zobugelekeqe ezokungathembeki kungaze kutholakale okuqinileyo ubufakazi obuphelele ngabo bazakuma emthethwandaba sebebotshiwe. Naye kade ubamba isikhundla khona ngale la uhulumente kumbe bungu-minista ungu-deputy minister ungumsekeli kaminista kungumakhuzu kuhulumende abaphethe izikhundla eziphambili kungatholakala ubufakazi obugcweleyo ngawo umsebenzi siphelile. Libapha abadala ubufakazi, badinga ubufakazi, badinga ubufakazi obuqinileyo.
Unkosikazi Joyce Mjuru, omnumzana ababalisa uDidmas Mtasa, uRugare Gumbo kanye loNicholas Goche bebengekho emhlanganweni ovulwe lamhla okusemthethweni. Umlawuli wedale lePhalamende eleNational Assembly, umnumzana Jacob Mdenda, umkhokheli wedale leSenate, unkosikazi Edina Madzongwe, bebehlezi duzane lomgabe ngesikhathi evula lomhlangano okusemthethweni. Umongameli Mgabe kasanelisanga ukuya koBulawayo lapho bekhangelelwe ukuyavula okusemthethweni imidlalo yabontanga yamazwe awezwekazi leAfrika. Umbuthano walamhlanje ungenwe ngabameli bamazwe achiyeneyo eZimbabwe, inkokheli yeZANU-PF ilizwe lonke, inkokheli kahulumende, amalunga amabandla aphatheka kuzimpi zenkululeko kumazwe ezwekazi leAfrika kanye labaze ukuzalibazisa uZulu okubalisa uSulumani Chimbethu loChinks. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.